ukuthi iproblem into zakithi ngale ulaka abantu basebenzisa ulaka bona ukuthi basebenzise imizwa ezokwenza ukuthi izwe lakhe liye phambili ngoba ungananzela inkokheli efana nothwangelayo inkokheli yayisenze ukuthi abantu bathi divinize kangani ngoba khonaphana nge-GNU behlangane nomgabe bahlanganiswa ngamazwe amakhulu especially esadala sabona into yokuba nomtshintshonyana ezweni lakithi abantu babe sebeluze i-hope completely but ukuhlangana kukathwangirayo nebandla naleli zwe leli bosizani P_F kwenza kube nomehlukonyana namatitsha esengena nayo kuma-supermarket athume namabhasikeni ukudlanyana okuthile so umuntu manje sitena kuya ne-personal opinion yake njalo ibuyisela konke amadlenzana lawo emuva
siyabona njalo ukuthi uthwangirayo nguye owaletha izitheso zenotho kambe ungathi nonkoloko
umthondo nalo inkulumo yakhe yona ngokwayo mawukhangele i-sanction ngesingayo ngoba i-sanction ma ichaya wonke umuntu ayichaya ukuthi kunomuntu mhlawumbe okhokhela uthwangirayo noma umgabe konke kuyafana sihlupheka sonke nje abantu ezimbabwe sihlutshwa yiyo le nto ethiwa i-sanction so amazwi kamthondo lawo amazwi angaqondanga umuntu ongahlakaniphanga.